liye liqiniso sivili yarejist on Friday.
Liza balikhokhelwa mbani bandla?
Liyakhokhelwa ngumduru uvele engumkhokheli wethu.
Ya, lingasela ukuthi kuzaba lomhlangano yini omkhulu ukuthi ibandla selisunguliwe?
Yi, kuzalungiswa lokho. Kodwa kasikakhulumi ukuthi kuzaba nini. Kodwa sizayenza i-launch ngamaviyo ngenyanga evuyayo.
Siyabona ukubana belokhu beqhubeka bengani baxotshwa abantu kubandla leZANU-PF. Lizabemukela yini nxa kuyukuthi bafuna ukuthi labo babe yinkokheli ye-People First?
Kakhulu. Anti ipolicy yethu, iprinciple yethu, ama values, yokuthi khona we are an inclusive organization, ukuthi sithatha abantu bonke abavela kuma parties awatshiyeneyo ukuyenzela ukuthi sibumbe umhlangano oza khulula abantu beZimbabwe.
Ya, siyabona ukuthi bakhona abafana lo Vice President umnumzana Emmerson Mnangagwa. Nxa kuyikuthi laye ngabuye ebandleni liyamemukela na?
Sina sathi umuntu wonke, kodwa njengoba interim president wethu umduru ekhulumile ukuthi khona nxa efuna uyabuya ntalise emaseli khona le ngaphansi emawadi